bakhona njalo babukande njengoba sisazi ukuthi kukhona ihlekana labanye ababesele ngalesa lesikhathi kuze kudeport abanye njengoba uthi sakhumbula ukuthi sasikhulume ukuthi kwakulabantu ababefika amajumi amahlanu kodwa ke kwagcina kuhambe abanye ihlekana labantu kwasala abanye bona labo ababesele yibo abalokho besalwiswa njalo ukuthi baphinde babadeport njalo ngoba kusase yinto abayihlongozayo kakhulu abazama ukuthi bakwenze ukuthi bafeze izifiso zabo zinelezo ukuthi abantu abalamacala babadeport.
Ikhona yini imizamo oyizwileyo okuthiwa iyenziwa yokuzama ukuthi bengaxotshwa njalo uyibona iphumelela na?
Kulabameli labalwela amalungelo oluntu abalokhu besalwisa kakhulu ukuthi bazame ukuthi ukudeporta kwalaba bantu kungabi yimpumelelo. Basakhulumisana njalo ngokuthi balwise njalo kodwa kakhulu bekhulumisana labogatsha lweze Home Affairs ukuthi bazwisisise kuhle ukuthi kathi isizathu esenze ukuthi beze balwise kakhulu kangaka ukuthi babuyisele abantu asebahlala iminyaka leminyaka eminingi kangaka kulelizwe laseBritain ukuthi kungabe kuyini. Ngoba kodwa-ke laphana kuqala siyazi ukuthi kwakukhona udaba lwaluhlongozwa okukhulunywa ukuthi amacala laba abenza amacala yiwo abalokho yibo abafanele ukuthi bahanjise okuyiso isizathu esiloko sisaqhubeka njalo belokhu besabeka besebenza sona ukuthi isizathu esenza ukuthi baqhubeke bebadeporta laba abalokhu bebavalela.
Bona laba okuthiwa bazaxotsha selike lezwa na ukuthi balamacala anjani?
Amacala ababandakanyeka kiyo babukande kusaseyiwo amacala afana lalana esasiwezwa ekhulunywa noma ebalwa ekuqaleni laphana ukuthi amacala akhona ngamacala afana lokuthi abakhona abanye abadlwengulayo noma khona abanye ababandakanyeka ezintweni zokukhwabanisa noma abanye bakhona ababandakanyeka ezintweni zokuthi bake babulala kodwa ke okusasele udaba lokho lusadida ngoba kakhulu umuntu nxa eye wagwetshwa wasebenzela isigwebo sakhe wasiqeda kuyabe sekuyukuthi sekulilungelo lakhe ukuthi bamnikeze njalo ithuba lokuthi aziprove ukuthi yena usebuye njalo wabe ngumuntu oseqondile njalo sengumuntu osezimisele ukuthi abuye ahlale impilo enhle labanye abantu. Kodwa-ke yibo-ke labo bantu esiloko sibona belokhu bebadobha kancane kancane bebadobha bebavalela bebabuyisele ekhaya.